obotshwaya obotshwe kusho ngithe amalungelo akhe alandela kulecala icacileyo ake lenzile nxa engelacala akangabi lecala nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa athiwe ibheyili lapho kufanele kube khona zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho wezimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona
ye khona manje babathuma ubona ngani kuyalandelwa yini imithetho kumbe ibandlela ezanu pf laselingenela kukhona okho okwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona okho okhulunywe umnumzana Chris Mtswangwa kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhuluke
njengibana nezanu pf into engiyaziyo ukuthi asingeneli umthethwandaba le ndlela omele yenziwe ngayo sina la athisize we are subject to imithetho njalo le constitution ezimbabwe njengebandla libusayo ngakho-ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale akuya-ke kungaphezu kwamandla ethu asilayo i-influence esingayenza ngakho njengoba bencube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezisengiwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu ezimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu ukuthi bona kungabi lokuhlukumezana kungabi lokungaphathani kuhle into yonke ihambe ilandela umthetho yikho khona ukuthi sinathi esikumelayo yikho khonaokho esikukhwabithayo yaleko khonaokho esikufisayo ukukwenza
ye siyawuzwa kakhulu golide kodwa babancube kambe iyalandelwa yini imithetho ezimbabwe njengoba la bantu bakuzanu p f sikhuluma nje intando yabo sithi abantu labo bakhulule phela isadi kusezisedlule
imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona kulesikhathi lapho othola imithetho ilandelwa kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona njengalokhu nje sibona sikhulumele isebandleni busayo into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yezimbabwe ngokuba umuntu obotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthise ukuyi-national prosecuting authority zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu amapholisa i-NPA lemthethwandaba angingeni mina kangeni ukabuthuma kakungeni bandlela iphikisayo kakungeni bandlela ibusayo akungeni iphalamende akungeni iprezidenti akungeni ikhansila akungeni bani kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebothele ukuthi kulo mhlangano nxa usudlile sebengakhishwa asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu
ye manje bagolide singathi lapha-ke umnumzana Mtswangwa kathaa ngiganga khonapho njalo alimkhuzi ngakhona kakukhulumileyo ngoba bekhulume hleka sibili kuthi lolu phela ludaba olungani asodaba lokuhleka ngalo lolu ibandla liyangena sibili khanya ngani liphakathi lapho enzekile
njengoba ngishilo mina into engiyikhulumayo yinto ebhayinda wonke umuntu ebandlela ukuthi ngithe mina ibandla lezanu asingeni ndawo entoni zimthethwandaba umuntu sengakhuluma nje angafuna ukukhuluma esikhulumela kumbe kwesikhathi esihlomisa noma njengoba usitho ukuthi kulokunye ongabela ngisihlomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kona thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo so yikubona lathi sizishoshi lawo amalunga ethu awezampiku asemthethwandaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhona yikho ukuthi abona it's meant for himself and god for us all nxa sokusemthethwandaba ngale awusenani lokuthi ulelunga lezampiku sinamalunga ezampiku abanye abade bekusentral committee sini abathi emajeli abanye bakumarimandi njengoba likwazi nathi indaba kababa uSimombe nobaba uMpofu baphakathi ezimandi kathesi ubaba uSimombe lilunga le-central committee ezanupiwo kodwa nxa sowufike emthethweni umthetho uyazenzela umathanda akuyaza ukuthi hhayi ngoba mina ngilunga le-central committee sengizavikeleka awuvikeleki nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezemthethwana
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibuyele kubaba uNcube ube-ke nxa sikhangele sibili sijula siya phambili siyabona ukuthi kungani kulensolo eningi kakhulu efakwa ngabantu abathi khona le mthethwandaba layo ibanjwe chaka libandla lezanu p f akunjalo baba
kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa i-justice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela. Lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana. Ngokuba i-rule of law, the supremacy of the constitution, kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni leZimbabwe. Kulokho kuthiwa ngama-founding principles. Ngakho kufanelanga sikwethule khona lokho. Umthetho kufanele ube ngumthetho ungelandaba, ungakhangeli ibala lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke isikhathi.
Ye, kolide kuba khonapho.
Thina kasikuba mbanga lokho ngoba ngabe sikubambile ngabe akula muntu wethu ongeniswa phansi komthethwandaba walapha kweleZimbabwe. Ngabe nje umuntu uyazifumela nje azihambile ngoba sesilikona kwe-special court. So lokhu kuyatshengisela ukuthi ama-court akhethwanga.